ngangikhangele mina ngibona ngani akulalinye izwe elikhoraphi njengeZimbabwe, akusela elinye ilizwe engalincinda. Kwasukusela ilizwe lithathwa ngo-1980, abantu abangasebenziyo babebukwa uzokuthiwa ngamadila. Sicala umuntu usethenge lokhu wathenga lokhu, lapho esindebeleni kuqalise kathesi kodwa kwezinye indawo bebesenza beze benze le dili uzokuthiwa umntwana uyaphumelela ari kudika. So khonokuyana kwasukungenela kuhulumende yethu yeZimbabwe. Ihulumende yethu yeZimbabwe lapho kungela mali khona, kumbe kuminista kumbe ngu-ehlanganweni wangikhona kayi, kodwa kungathiwa kule mali hhayi uficana kunyathelwa namani singasasebenzi kuhle. Unanzelele imali esiyinikwe e-CDF liyani e-Conscious Development Fund, imali yesizwe eyahamba mahhala ilizwe lonke. Yimi ngedwa engiphethwe ngasuka emthethwandaba kuphruvwa ngabe-corruption ngabe-CID ukuthi umhlanga u-corrupt. So kunanzelelwe khonokho sengiphumile emthethwandaba ukuthi kangilacala lami ngikhane ukuthi abafowethu abanye engibazi kamhlophe ukuthi imali bayidla bangayisebenzisi lokhu okufaneleyo, and kuyakhanya ukuthi sebebalisiwe abaziwanga ndawo. Bangixolile abafowethu lapha ngoba lowo ngumbono wami, angithi ukuthi ama-MP amanye abakhorapt, kodwa shuwa amanye abakhorapt engikwaziyo abangeke bakuphile. Corruption yikhensa enkulu kakhulu.
Ngiyachichiselela kakhulu enkulumeni ekhulunywe ngu-MP wami uMhlanga. Ngibe sengisithi mina kujwayelekile ukuthi ungakhangela i-unemployment rate, ukuthi hayi kuba lokudlelwane phakathi kwe-unemployment rate le-level of i-corruption. I-unemployment rate eZimbabwe isinkulu kakhulu, and usukuzibuza ukuthi kanti wena nxa abantu abaningi kangaka bengasebenzi baphila ngani. Yikho sukubone khona ukuthi hhayi kuningi okwenzakalayo okungaphandle kwemithetho okwenza ukuthi abantu bephile, and i-corruption yeZimbabwe ukuthi ayisafihlekanga, isimgceke nje kuphela ukuthi hhayi wonke umuntu uyakwazi ukungandliwa lapha e-roadblockini ngiyadiza emapholiseni. Wonke umuntu uyakwazi ukungandliwa ezithupheni ukuthi ngenzele kuhle kuhle masinyana kapasipotini ngiyafika ngidize. Wonke umuntu uyakwazi ukungandlula ebhoda laphana kufanele ngidize. And ayikho lami ngivumelana nomhlanga ukuthi kunzima njengamaZimbabwenzi ukuthi ucabange ukuthi kathi omunye umuntu ongabe corrupt kakhulu ukwedlula iZimbabwe kuyini, ngoba eZimbabwe ku-corrupt from omuntu nje ozihambelayo kusiyafika phezulu khona ngale. Akula ngiende okuhluphayo futhi ukuthi akula ngitsho lutho esesebenzile njengelizwe. Safaka i-anti-corruption commission mhlaya isiyayithe yazama ukusebenza nampana siyebotshwa abantu bangikona bonke. Uze kufuza kuthiwa hayi kumongameli ukhulumbe athi lwani u-corrupt akwenze so uphile emoyeni akusakhangele ukuthi uhambe njani. Zinkulumo ezenzelwa abanye abantu, kodwa phakathi lapha abantu basithisekile njalo bangene bajula u-corruption.
Mnumzana Mhlanga, ingqobe isikuwe, uhulumende wenzani ngalolu daba lwe-corruption?
Ikuhulumende wethu khona njona ngika kunabalisa ephalamende, ngingakubalisela amaminista lakho futhi ungadana amaminista ayesenza i-corruption esibe siyathi hey bantu. Abantu laba bakhuzeni, uficana ukuthi hayi kakula muntu ozimisele ukubakhuza. I-corruption njengane sitshiwo yamapholisa, ujiwuru uyakwazi kakhulu ukuthi amapholisa ayadize emgwaqweni, ngoba lathi sike saba le-proof ukuthi hayi njengama-members of parliament akene sike ngene ekhombini sike sisuke eHarare siyefika nga eFollows sibone ukuthi kanti kuhamba njani emapholiseni. Hayi amapholisa akayicele le mali ayidimanda bengakhangelanga lokuthi umuntu obamcela kuye ngubani. Yikho ke i-corruption incane ebantwini abaphansi, kodwa kithi kusukisela kithi ama-MPs lama-ministers hayi kunzima sibili. Njengoba eshufayayo sibili ukuthi okunye kubangelwa yimisebenzi, phela nginanzela ukuthi abantu abaningi abasephalamenti lama-minister ngabantu abazidingela nje umsebenzi, kutho ukuthi lawo phansi ngapha balibelekelani indlala. So bathi sebefike ngale vele kabacimezi ekuthatheni bengaphiwanga. Akula muntu ongambuza ngoba ngiyamkhomba lowo muntu, nxa kulo muntu ongathi ukuthi hayi kafakazelani lami nginamanga lokho ngikutshoyo, ngingamkhomba sibili lento azenzayo. So nxa ama-ministers nama-MP bangazanga bahlale phansi bavumelane ukuthi bona bame kuqala i-corruption, hayi i-corruption izaqhubeka eZimbabwe, iyo i-source of money and iyo umsebenzi.
Sicela usigqibelele ingxoxo mnumzana Fayayo, usitshele ukuthi khonokho konke sixoxa ngakho akwenzakali kwamanye amazwe.
Umuntu ongahambanga kakhulu ongahambiyo kakhulu endaweni eziningi obalayo nje kuphela, kodwa engikwaziyo mina ukuthi eBotswana hamba eBotswana amapolice eBotswana ekunzima ukuthi wadize ngiyakwazi ukuthi ama ministers eBotswana engazwakala ukuthi kule scandal se corruption upresident uyakubiza ekuze kumbiqele ukugcotshiwe kodwa kwela kithi ngiyakwazi ukuthi ungevelizwakale ukuthi wena ucorrupt uyaqhashwa kumbe uyapromotwa from 98 njengokhuluma kamhlanga sisiba kwathi hayi abantu batshontshe izimoto abazithengisela bona namhlanje siyakwazi sibadla kuhle batshontshe umumbi abantu badla kuhle batshontshe igizile abantu badla kuhle kanti batshontshe amaplazi bazenenzala abantu lokhu bezidlila kuhle kuhle izi ukuthi sikuzotasophezulu nxa ye-corruption kuphela.